phela ilizwe limele livikelwe inkomo ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha nalaphayana abantu kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe ilizwe lifana lomuzi ongowethu nxa ungubaba inkomo ngekhaya ule muli yakho usiko lwakini lomkhubo wakini landilana awumelanga ulahlwe kodwa kwesi sikhathi imikhuba yakho nesenze selisenza kubi kwesi sikhathi kuphinde kuphambanisa ezinye izinto ucivi lamadlozi lo nxa lingathethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle so ipatriotic lena i-right yona kodwa imele ibanjwe kuhle ingabi yinto ephambanisa abanye kodwa ibe yinto yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze lakhona okwesakutholayo uzivuse wethu lo wasamtholwayo owalwelwa ngobonkomo odoshwa ngoba babeyabehudula ilizwe lelibe lilwela kumele sikulondoloze khonokho nkomo
abawusolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezanu-PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxa sokuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu yikuzama ukubathulisa okusegcekeni
nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho nkomo nxa zibuya zihluphekisa abantu abahluphekayo nkomo abantu makhaza yibo abahluphekayo izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni labo vele bakuzwa vele ngitsho abantu bonke abaphezulu labana vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandane labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana urapatholo lwana wabuyayo United Nations wakhuluma wathi ama-sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo nkomo yinto ekhona ukuthi nxa usiyacela ama-sanctions ukuthi ama-sanctions kaabuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo yibo abantu abahluphekayo abantu abakhaya abakhalayo kanti yonke into eyenzakalayo abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele kulahlupha balani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so nxa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lomthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibile ebulala abantu umuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esezele ukuthi yena at the end of the day khona ukumphathise kambe nkomo usho abantu nxa bengathi sebehluphekile ukuzuza ukuthi usasauthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumende ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahlutshekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho.